wazwile ama-argument alezi sindo nhlangothi zonke. Thina njengeZimbabwe community lokho esisaqhubeka sithi thina vele lolu daba lwayenziwa as a political decision, vele lufuna ukuxazululwa as a political decision more than a legal decision. Kodwa-ke asikuvimbi thina ukuthi kulandwe nge-legal angle ngenxa yokuthi abanye bavele mbono enjalo, kodwa sisakholwa ukuthi gesture of goodwill eyalethwa nguhulumende nathi sizayi-approacha njalo, but in the legal fraternity yeke laba benze lawo ma-argument. Sisaqhubeka sikhuthaza abantu bakithi ukuthi kabaphangise ba-aplayele ama-waiver ukuze bathole uku-exempta from certain requirements ukuthi ba-aplayele ama-permithi ba-migrate, because from our engagements nama-departments nama-stakeholders iziphathamandla lokho kuyiyo indlela enganceda kakhulu ukuthi abantu bangene ku-mainstream permit, ngoba inayo i-special permit inama-restrictions. Esikukhalelayo kodwa uhulumende we-South Africa yikuthi akunanzelele ukuthi okwenza abantu baze baye e-court yikuthi kunzima uku-migrate from i-special permit usiya ku-mainstream permit, imigomo eminingi abantu abakwazi ukwenelisa ukungena kulawo ma-mainstream permit, and ukuthi akukho easy. And namanje nje noma be-apply ama-waivers lawa sinanzelele ukuthi le website yakhona is handling this poorly, ama-dates okufaka lawo ukusubmit ama-documents lawo for asking for a waiver ku-difficult. So singafisa mpela ukuthi ngabe kuyalungiswa lokho.
Ubona ngazani wena ngokulalela kwakho khonokho okukhulunywa emthethwandaba, ubona ngani kuya ngaphi?
Kunzima ukukhuluma isiphetho senkulumo enkantolo ikakhuluma isase-in progress. Kodwa-ke whether kuba in favor of i-government or in favor of ama-ZTP holders, i-bottom line yikuthi nayo i-special permit inama-restrictions thize avele acindezelayo, kodwa kumele sikunanzelele ukuthi okwenza abantu baze baye-court yi-certain decision after a precedence of ukunikwa ama-permit abantu sebegxilile impilo zabo la bese kuthiwa hhayi pack and go, umuntu sendala engasazazi ukuthi uzoqonda apha yenzeni. So noma singazi ukuthi izophetha kanjani i-court case, whichever way sisakhuthaza abantu ukuthi apply for those waivers.
Singathi kolibo labo abafaka incwadi ezama-waiver lokunye okuthiyeneyo bayaphendulwa yini mkhwananzi, kumbe yikuzenzela nje ukuthi bengenzani?
Sebebathathu abaphiwe ama-waivers abezekini impela abanjengisidayo bawatholile ama-waivers. Ngine-practical examples zabantu abayi-3 aba-aplaye very recently baphiwa, so kunginika ithemba lokhu. Nakhona nje abantu bebaningi okumele kukhangelwe ii-cases zabo. Thina esingakufisa sikucele kuhulumende ukuthi abancedise abantu ngama-waivers la ukwenzela ukuthi ba-migrate to ama-mainstream permits.